tukasikhonza abakhokheli more than ukuthi sikhangele into e-right le-wrong. Even inje ingaphansi kwa-chamisa, when it's wrong, u-chamisa futhi into e-chamisa lapha u-wrong. Kuyefana nokuthi umeya enjalo ube yinkokheli yami. Anzange ngaba mnandi kuye ngendaba yamanzi. Le ndaba yokukhuluma esithi abantu babuleke ukuthi amagabha babayingcolile amanzi. Ngakhwela ngehla phezulu, even lakathi esikhundi wenziwangithanda uyangizonda, angina ndaba lapho. Kodwa ubuntu nibuntu singathi i-game of politics, nxa umuntu engumuntu esimpilo, into enyanyisayo elihlazo iyaphuza ibe sobali besegcina into eyenzayo iyanyanyisa asonto yethu. Thina kithi ebusela even wagale abantu besintwini, isele esilaziyo ngebenkomo. Asosela lokwela into ezingaqedakaliyo ezani. Loba isela kwale nkomo uyakubona ivile emtshado nekhaya eliphawula ukudla hlezi kuthiwa likalisela kuthiwa kuthiwa lilisela elenkomo. Thika into ezingane zinjanjani ngithi ziyasilulaza ngoba into ayenzayo kuyathiwa antsho lalilakezi ngasikhala ukuthi asikhala ukuthi abantu bempumalanga basiqeda ngugurawundi omnangagwa nxa sesizakalipenje so ngathiwa thina abantu vele ababukhali ngombuzo nanti bengabanye bengabantu abangabakhokheli abaqotho bekufuze ba-resigne bonke kona laba ngoba baxanguza ngokufa kwathwangirayi konokuyana bekufuze wonke amafashini amalidazi a-resigne kuhanje kuye kuma-elections i-congress entsha bekhethe ubukhokheli obutsha ngoba laba nento abayenzayo baxanguza angisiodithi u-wrong omnye u-right bonke ba-wrong.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mzaxa. Sithathe ubaba u-Ostalos Siziba ukuthi amabandla lawa amanyane kwenzakala yini wena ngokubona
kwakho? Mina owami umbono angeke ngakwanisa ukuwukhipha ngenxa yokuthi ngibuye ngimelele inhlanganiso, kodwa kuyinto engayikhuluma-ke at a personal level ukubana ukubambana kwama-progressive forces eZimbabwe kuqakathekile ngenxa yokuthi amaviki adlulileyo besithakazelela i-21 years njengebandla le-Movement for Democratic Change and abantu abayibo abayifomayo le nhlanganiso ngo-February 99 National People's Convention kungakafika kuSeptemba okwalotshwa khona. Ngo-February kwakubuyeke ama-students, kubuyeke i-labor, kubuyeke abathiyeneyo izizukulwane zeZimbabwe. So zazibambene together ngendaba yokubana umgabe sokufanele niswe. So kimi kuyinto eqakathekileyo and kuyinto esaeka kiyo ngokuthakazelela 21 years. So ngingathi ngamafithane indaba yokubambana uma abantu le njongo eyodwa kuyahlupha kuphela uma injongo ziyena. So okuqakathekileyo yikubambana kwabantu bele njongo
inye. Umlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma u-Ostalos Sibili onyano ukumbe ibandla le-MDC MDC Alliance. So ungakhuluma la ikonapho sizokuthi lingathini kodwa lokho.
Yeah, inkulumo ayikhulumayo yiyo into okumele beqale ngayo. Uyabona ukuthi mina kakhulu ma nginanzelela i-MDC ifandwa ngento eyodwa ngoba basuke bathatha ukuthi abantu bazondiza i-PF bafuna ukutshintsha kombuso ma abantu bebambene umbuso uyatshintsha kungenakuxabana. So mina ngibona ngani indoda le-Ostalos ngikhuluma iqiniso but sebe behind time now okumele baqale ngakho ma kwamgaba kwakumele uthwangira uthwangisa ananzelela ukuthi umbuso lo uthathwe kanjani amadoda angephethe i-army abe ngaseze bavumele ukuthi ugcine sesezandleni ze-opposition bayekele umakhuphe akhokhele njengoba ezele ekhethwe ngabantu mali suka lapho baye ku-Congress uthamisa sikawina ngoba ibandla lelanangele nkatha abashabe kuyivele uzozona ukuthi yena ubuya emphubulweni empumalanga umakhupha ezondliwa ukuthi vele kunjalo abantu bangapha ngithi asozibabuza kumabandla aphele harare kona manje ngabe kuthiwa vele ukhokhela enganamuntu okuxabana naye nabantu bakithi ngapha bathanda amabandla la eharare ngabe basapota kona loo nto leyo ngaba mhlawumbe abazowina. Kodwa kwamanje bonani kuzoba nzima ngoba bazova khona ku-Congress yabo ngeke bakhumba ukuyabethani ngesibhakela.
I think ukuthi it's very unfortunate ukuthi indaba-ke yobukhokheli be-Movement for Democratic Change ireduce inciphiswe ibe indaba-ke
siye kumama unokuthula adonse.
Mina ngibona ane akusalungiseki ukuthi bahlangane sokunzima ngendlela singananzelela phela ayisiko ukuthi kungukhuphe kuphela lo chamisa. It's different because ucaca ukufula abantu abaningi abalama interest sikhuluma ngabo Monzo. So ungananzeleli into yakhona kumele the way ngendlela abadivide ngayo vele abalwa ngayo kwenzela ukuthi bathi nxa kufika i-election bangakwazi ukuthi basebenze njani. So already ngingathi mina kule third part kulabanye abantu abachochozelayo eceleni abayenzela ukuthi ba-make sure ukuthi amaqembu lawo engu-2 angadlelani. Njalo futhi enye into ukuthi abantu usually abantu ama-politicians abantu abayizikwaba abaningi bakhona izikwaba abafuni kusebenza labanye because balama-benefits abawafunayo. So mna ngibona ngani ukuthi bahlangane kuzaba nzima ukuthi bahlangane.
Okumele ungabakhumisa umlotambani ukuthi baze bexolelane sokuthi hayi lapha asenzeni lokho. Kume vele baye omunye ibandla lakhe nomunye ibandla lakhe.
Lapha mna ngibonani into eqakathekileyo yikuthi uMakhuphe ngabe nje uyayithi kancane ibhasi yakhe ihamba kakhulu. Njalo uChamisa laye ngibonani kumele ukuthi bonke bayakwazi ukuthi kuyini abakufunayo. Ngoba nxa ukuthi ungumkhokheli wabantu kumele ukuthi urepresente abantu ungarepresenti ama-personal interest. So as it is right now siyabona ukuthi abasoze bahlangane laba bantu kumele ukuthi bona ngokwabo ba-realize ukuthi kuyini abafuna ukukwenza, kuyini abangakwenza kube ngcono ukusatisfya uZulu. Ngoba bengakontinua benje akula lapho abazaya khona.
Yes, sengiyanika nje amathuba amalutshwane-ke ngathi mzuzu omlutshwane. Baba Mzakangolube ngamafutshane 1 minute imbezense kube ne omunye phambili. Baba Mzaka ngamafutshane sebe.
Yeah. Engakutsho ngokutsho ngo-Osterlos lo baba lo okhulume ngemva kwa-Osterlos ukuthi u-Osterlos kuhle nxa amayouth ekunanzelele ukuthi abadala bagxanguzile amayouth asukume aphakame azame ukutshengisa abadala ibhuku isisekelo sombuso webandla. Njalo kathesi into enza itsho kulomonzora nabomakhuphe bonke nje labantu abathi bona yibo abasunguli MTC ukuthi akula muntu ongajatshulela owaselebrate for more than 20 years anti abathiyeli abantwana ngoba ukugxamuza abakwenzayo sokubula iphathi nxa abantwana sebekubonde khona lokhu kabahlangane ama-youth kamakhuphe lama-youth kachamisa iphathi iqhubekele phambili ozasala lokhu esanjengokuthi usisejile ukuthi i-30 party lokhu esilo kuzatshengisa ukuthi is an infiltration nguye umuntu osetshenziswa i-ZANU-P F ukuthi ibandla le-MDC lingabambani. Nxa ama-youth khona kakubonileyo mina ngiyakusekela ukuthi abakusebenzi abalandele ugwalo lwe-party cost nokuthi umthetho ukuthini ukuthi i-court i-Supreme Court yona itheni kuqhubeke phambili kuyokukongress oyabe sale muve sale bhobhoda kuyezokusobala udala lomuntu vele usetshenziswa ibandla eliphosaizabona kathesi omakhuphe kuziuthi ubezwe befithi i-ZANU-PF must go abayehluke ukuthi bakhulu ukuthi ZANU-PF nikwazabe besola into ezenziswa i-ZANU-PF okusetshisa kakhulu soba kuliwa abantu bangabhoda ngoba utshintsho abalupromisa abantu ngo-1990 MDC ifonywa abakaludiliwe lakathesi akuqhubeke usiya phambili loko ulilo usiya phambili umuntu nxa ese angatshintshe inkulumo yakhe akukanjwe kulandele khona lokhu kuyevotela ubukhokhela obukhona ababahlangane uyabe sehlanya seyedwa bamekele iphathi yaqhubeke isiya phambili.
Ye babu Mlalazi ngamafutshane baba 1 minute.
Baba Dube mina ngakutsho nje kunye baba Dube ukuthi ibandla le-MDC ngoba sebemaningi akwazi ngaqondisa inkulumo le kuyiphi ibandla ngoba ithi mina ibandla le-MDC ke lanenabaapha ngu-2000 they just have to rediscover themselves. Bakhona obaba especially esayini lakithi ngapha abantu baphana obaba umzila obaba ukuthi abantu bayinto abasithela thina kunento kuthiwa i-MDC abantu abanjalo basesekhona abantu abangathathi u-Chamisa nomama uMakhuphe ikakhulu abantu abancane bagcina kakhulu ekuxhophezeni umama uMakhuphe. Ma ngikhangele mina ngibona ngani ikhodi iyenze kwaba lula baba translatela their constitution article by article abalandele khona ukukhulunywa yicourt kuhanje bebambene bonke badilize konke zonke izinto abaziyenza ngobasozi basebenzi bahambe kwi-congress bayokhetha inkokheli but recognizing ukuthi kunenkokheli ezazivele ziphethwe ngabantu belungise udaba lwabo bese bebuya-ke bezeconsult abantu bazonikeza imandate ngabantu bezimbabwe.
Ye baba siziba phose lakho ngoba isikhathi sesiphelele mfowethu phose lakho siziba khona
hayi mina ngilawo amaningi thina njengabantu siyaphambili ngohlelo lwethu lokumeka sure ukuthi siyalungisa izinto okufana zilungise siye phambili ngiyabona.
Ye kodwa-ke ubona ngani kungalungiseka yini wona ngokubona kwakho
kuyalungiswa kulanto engalungise nxa izanu siyakwanisa ukuthi ungise ilizwe labulayo iminyaka yekile angiyeza ke siyayisile kulungisisa inhlanganiso encane njengeyo.
Yeah, I don't see for sure.
Mina engayifuniyo ukuthi ama-youth asetshenziswe afakwe ku-forefront then abe sethola ukuthi sesitsha whereby ukuthi ama-youth azagcina abaningi bakhona belahlekelwa izinto eziningi impilo kahle yabo landlani. Angifisi ukuthi yes, of course ama-youth bayazama kodwa-ke angifuni ukuthi basetshenziswe ama-youth ngoba wonke umuntu abefuna ukusebenzisa ama-youth ngoba ama-youth aseselamaphupho. Ziningi izinto esizifunayo kodwa abangasetshenziswa kabayenze nje ngokuthi bona bayafisa ukuthi bayenze bangasetshenziswa ngoba bengasetshenziswa kuningi abazakuluza rather than gain. So kabangasetshenziswa kungabangani kanti kukhona vele onjani obasebenzisayo. Into esingayifuniyo ukusetshenziswa kwabantu abatsha ngoba sisabafuni ukuthi bayakhile izwe lethu.